kukhanya ngani so far kuma polls abawenzayo ngani uBiden uya ngani yophezulu ama Democrats akhanya athakazekela ukuthi abe nguye ozaba presidenta incintisana lo Trump ngo-2020. Kodwa mbona ngani too early ukuthi abantu bakhangela ama polls lawa as if yiwe angaba yiwo azaba eyikho khona sesifika towards the election mnyako sayo. So kodwa ke uBiden une chance njengoba wasebenza lo Obama, engumsekeli ka Obama, uObama wenza kuhle isikhathi sakhe engumongameli. Njalo kubo bonke laba abancintisayo so far kuma primary ma Democrats, I think baningi kakhulu, and I think uBiden ukhanya nguye ephuma kuhle ngoba i-experience yakhe ekusebenzeni kusukela engusenator, ekusebenzeni kwakhe engu-vice president, njalo he was a senior senator actually ekusenator laphana. So experience yakhe ikhanya ngani yenza ama-Democrats angani amthakazelela, ama-Democrats izwa elamadlabuzane ubana uBiden ingaba yilo ithemba labo lokuthi bakhiphe uTrump esikhundleni lapho sokuba ngumongameli.
Kodwa sambona unkosikazi Hillary Clinton layo owasebenza lo wayengumongameli umnumzana Barack Obama, kodwa wanqotshwa ngumnumzana Trump. Ubone ngani oka Obama lokhe kunceda yini kumbe sokwedlula?
Ngibona lokho kunceda ikakhulu ngathesi njengoba ekusukeni kwa Obama kwangena uTrump. UTrump wabuya le ndlela yakhe etshiyeneyo kakhulu lesijayeleyo njengomongameli. Abantu abaningi sebekhangelela, sebekhanuka umongameli owenza izinto ngendlela abayijayeleyo yakhona ekwenziwa nguTrump. So kulabanye abathi xa ukhuluma labo, hawu sesikhanuka u-Obama, bathi ithuba esaba nalo lo Obama. So uHillary into engitaluze ukubona kwami, wakuphangisa ukudelela uTrump ukuthi halo ngizamnqoba kwenza kwakhe akulamuntu ongamamukela njengomongameli. So wamdelela kuba kuqala kwesibili uHillary wayezinto zakhe la ezazingakhanyi kuhle zama-emails belokhu bethi bemnika icala ngawo. So ke konke lokhu mbanekukwenza ukuthi uHillary agcine eluza, njalo wehluleka ukuthi akwanise ukukhankasa kubantwini abancane, i-youth, young people, kwangani wabeka labo. So wagcine eluze. Kodwa ke uBiden mboni ngani ingalokhu ngampela ku-Obama, abantu lokhu besenqondeni zabo ukuphumelela ukwenza ilizwe Obama ekhona, everything was steady, everything was normal. Mboni ngani yikho abazayo lokhu bekukhangelela ku-Biden njalo.
Bakhona abanye asabekhonone ngaye umnumzana Biden, abesifazane abathi wayebasondelela kumbe engababambi kuhle
kule ndaba ikakhulileyo ukuthi wayebambabamba omama. Kodwa ke kuphangisile ukuphuma kwinto kwangikhona kungayikhatshana, and layo wayenza kuhle indaba khona, waxolisa kakhulu kubo mama labo ukuthi hayi nanga ngicabanga ukuthi ngiyaliduduza kumbe ngiyayikuthaba nje ngani ngele esiyingqondo kangizicabangela. Ungani so far kuyangani kusokungani kuyaphika lokho, angikholi ukuthi ungaba into engamhlupha phambili. Konke lokhu kuza kuya ngokuthi yena nxa ephendula amacala abavumbululayo yabe bephendula esithini. Kodwa wakathi sibona ngathi uyaxolisa ukuthi hayi ngangingakwazi sengizatshintsha ukwenza kwani.